Sika disendaba ku VOA Ndebele.
Ngalifuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlaka 4 kumfufu 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende uthi akusilo qiniso ukuthi kule mali entsha ezethulwa ngenyanga ezayo, kodwa abazokwenzakalayo bathi kukhona ukutshaya amanzi.
Ngenzakala ukuthi amalungiselelo ngakapheli, so bengenzi announcement amalungiselelo engakapheli kungaba ludubo.
Imizamo yokususa umongameli wele Melika umnumzana Donald Trump esihlalweni ngomthetho we-impeachment iqhubekela phambili.
Manje kwalo nyaka kunzima ukuthi kunzima sibula umuntu owathola isivuno nowayetholile khonokho okuncane vele sokwaphela.
Izakhamizi zenkayi ziyakhuluma ngodaba lokusilela kwemali lokunye okubakhathazayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uhulumende uthi uZulu kumele achaye indiva amazwi athulwe ngumcebisi wakhe umnumzana Eddie Cross awukuthi ibhanga elikhulu lelizwe leReserve Bank of Zimbabwe liza kwethula imali entsha ngenyanga ezayo. Umnumzana Cross olilunga lekomiti yabacebisi bakamongameli kundaba zenotho ubetshela umsakazo weZBC Izolo ukuthi iyeza imali entsha ngolwezi. Kodwa isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana uthi umnumzana Cross ukhulume lokhu ezimele, ngakho uthi uZulu kamelanga akulalele. Lanxa kunjalo umnumzana Mangwana kazange awalandule amazwi kaCross. Umongameli Emmerson Mnangagwa laye useke watsho ukuthi uhulumende uzakwethula imali entsha umnyaka ungakapheli. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele ingcwethi ecubungula ezenotho umnumzana Masimba Kutshera wambuza ukuthi ulubona njani kahle kahle lolu daba.
Indaba le emali entsha iqale umnyaka lo oqala usakhumbula ubaba ukuthi enta i-details yena i-RBZ ibiprint imali. So sesikuzwa futhi ukuthi kukhanya ngani kungaba le mali ebuyayo ngoNovember. Kodwa ngokubona kwami indaba ekhona yokuthi u-Eddie Cross ukhulume engakazuzi clearance ukuvela e-Reserve Bank, kodwa kungaba le qiniso sibili ukuthi kule mali abayihlelayo abafuna ukuthi ibuye lapha anytime soon.
Nxa kunjalo bakufihlelani pho?
Babe bengafuni ukuthi abantu labana izigilamkhuba lezigeleke qe eziyenza ungalunganga zibe kwazi kulesikhathi ukuthi kungaba le mali ebuyayo. Kumbe baya bengalungiselelanga ukuthi imali ibuye. So kungenzakala ukuthi amalungiselelo ngakapheli, so bengenzi announcement amalungiselelo engakapheli kungaba ludubo.
Ukhona ukuletha imali entsha le kuzanceda uZulu weZimbabwe ngandlela bani? Luzaphela yini udubo lokusilela kwemali?
Nxa kuyikuthi asila production enzakalayo lapha elizweni, nxa kuyikuthi akula Zulu elizana elilomdumo lapha elizweni, nxa kuyikuthi i-politics zethu azilunganga lapha elizweni, angibona ukuthi imali entsha izaqeda udubo esilalo. Ngoba udubo esilalo yokuthi imali leyo izabuya iphume ebhenki yehluleka ukubuyela futhi ebhenki. Yilo udubo esilalo le mali ekhona khathesi. Ikhona imali eningi kodwa ukuthi iyahambela outside ama-banking channels. So udubo esilalo yokuthi singenza njani ukuthi imali ebuyayo kumbe imali ekhona ihambe isebenza ama banking channels athi ukuthi siyayithola esikwameni zabantu makhaya.
Ukuba lesisindo khona singabona yini isiba lesisindo esithe xaxa nxa iqathaniswa le dollar lemelika?
Angiboni ukutshintsha konokho ngoba isisindo esemali enjengeZimbabwe uhambelana le production kumbe lezinto esisithengiselayo phandle kwelizwe. Nxa kungatshintshanga lokho nxa singela ma-products esiwathengisa phandle kwelizwe akumelanga sikhangelele ukuthi imali yethu izaba lesisindo esikhulu kakhulu. Sizala sigukudeka ngoba akula production enzakalayo, so sitsho ukuthi abantu bayabethenga lokuthengisa imali athi izinto ezibalulekayo.
Alo-ke ngumnumzana Masimba Kutshera ocubungula ezenotho ubexoxa ecingweni lo ntungameli Nkomo Studio 7 esePretoria eSouth Africa. Iningi emaphandleni lithi impilo ilokhu isiba lukhuni ngamandla ngenxa yendlala, ukuswelakala kwemali yokusebenzisa, ukumiswa kohlelo lokuthenga impahla ezitolo kusetshenziswa amabele, kukanti labagugileyo abasatholi usizo lukahulumende. Ngakwelinye icele intengo yokudla ezitolo iqhubeka iqonga mihla ngemihla, zona iziphala sezibethwa ngumoya ngoba isivuno salonyaka besivele siyingcosana. Ukuze sizokunenga lolu daba usithandekile Mhlanga Studio 7 uxoxele unkosazana Brenda Mpofu isiphathamandla sebandla le-MDCT wayengukhansila kaward 3 emlume khonale Henkayi.
Indleko zamabhasi kunzima sithi ngokubana kathesi ukusuka ewadini yami kuwadi 23 esitishi lokuthiwa kukokenan yi-60 pond ukuya koBulawayo. Ukusuka ewadini yami usiye eNkayi center yi-30 pond. So kunobunzima obukhulu kakhulu, le mali yakhona njalo ayitholakali, kunzima kakhulu. Nxa ungayithola sugijimisele ukuthi kahle la uyedinga okuyi-10 kg, khonokho ngoba i-10 kg iyi-60 pond. Ngiyengangena namhlanje ezitolo, ngikhuluma nje ngisesente eNkayi, ngiyengangena ezitolo eNkayi ama eco cash abasathathi kwezinye isitolo. And la bantu bona labo abantu abangakuncedisa ukuthi wena umtransfer imali nakunika i-cash sesithi half. So nxa wena uyabe ufuna i-60 sekumele ukuthi ufake u-120. Yibo ubunzima sobukhona.
Qala kwakuthiwa umuntu engathenga aletho kunye kumbe umumbu abasethola impahla izitolo, lokho elukhona yini lolo hlelo?
Kulonyaka kalukho uhlelo lwama-pros, anti babe sithi ngama-pros. Kulonyaka kakula uhlelo olunjalo, akula ngoba abantu vele bayazilandela. Babengani batholile, babegijima besiyathenga ngamabele, begayisa ngamabele, lezikolo lapho kubhadalwa ngamabele bekungcono lapho. Manje kwalonyaka kunzima ukuthi kunzima kula muntu owathola isivuno, lo wayetholile khonokho kuncane vele sokwaphela. Hayi, GMB abathengisa kulamalanga ukuthi bayathengisa. So manje thina abanye sikhatshana, amawadethu akhatshana, uyasuka uqonda ukuyalala khona kwenze ukuthi lawe uvuke uthenga. Manje ayisithi sonke silezinqola ngoba kukhatshana eNkayi. So kusithi-ke bengabuya bona laba bezothengisa sebevela uthenga khonapho, sebesibhadalisa igogoko eli-160 pond, igogoko elilodwa. So then ukugayisa yi-$5. Ngikhuluma nje kathesi ichukela iyi-40 pond, i-cooking oil 2 litre iyi-50 pond. Ngikhuluma nje akulanto ebambekayo sibili, kusho ukuthi indlala nje izasibulala nje. Ngikhuluma nje kathesi silezalukazi lezi ezizuza amabele ku-social welfare. Izalukazi zewadi engangiyikhokhela mina wadi 23 lokho ezigcine ukuthola amabele ngoJuni. Bayalamba kakhulu, akula madona angenelayo ukuthi bazoncedisa njengalokhu kade kusenzakala kweminye iminyaka. Lokudula kwezimpahla, impuphu 10 kg sithenga 50 pond. So umuntu vele uyabe engelayo yena leyo mali ukuthi athenge.
Uthe abagogileyo abasatholi ukudla, kungani njalo babekuthola ngaphi?
Kade babencedisa i-social welfare. Okwakhathesi angisakwazi ukuthi kati ongabe sokubambile kuyini ngoba lokho begcine ukuthola ngoJuni.
Lo ngunkosazana Brenda Moyo isiphathamandla sebandla ngiyaxolisa nguBrenda Mpofu, isiphathamandla sebandla le-MTCT owayengukansila ka-Ward 23 emlume enkayi. Ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga kwi-Studio 7 ekhona le enkayi. Ake sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lithi kulezizalwane zakwele Zambia ezimbili ezigalule zafa emfuleni uZambezi ezilitshumi lambili azazakali ukuthi zingaphi okugoqela ezeZimbabwe kulandela izulu lesiqhotho eline eBhinga. Abantu laba bebesesikepeni esibikwa sitshaye idwala sabhewuka. Iphephandaba lebulembo lezimlive.com lithi umongameli Emmerson Mnangagwa usevumele otshekitsha ukuthi bangene eplazini likankosikazi Grace Mugabe eMazowe. Leli phephandaba lithi lokhu kubonakala njengokuphindisela ukwenziwa unkosikazi Grace Mugabe ngoba wala ukuthi umkakhe angcwatshwe eHeroes' Cape eka eHarare wayengcwatshwa ekhaya. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumele wona ngeWhatsApp.
I've never seen ama failures anjengabo Mnangagwa lo Mthuli Ncube. These guys babehave ungani ngabafundanga. I don't know shukuthi omunye kuthiwa ngu-professor of what. Uyehluleke uvele angikwazi ukuthi wenza yini i-finance ngakwazi ntutho ilizwe lapha abantu sebethwele nzima eZimbabwe wakithi. Kodwa-ke angiboni sifika kuJanuwari beloko bekhona laba bantu bazaphuma kuphela. Ngiyabonga.
Enjani mphakazi, ngu-Counter Sibanda lapha eBotswana. Mina ngiyajabula kakhulu uma ngizwa kuthiwa umntakankomo besithi khona ufuna amathambo kayise agejwa siwe ekhaya. Velikho esasikuchilo lathi lokho vele siyakusapota sibili, siyakusapota abantu babakusapote sibili, sifuna umdala agejwe alethwe ekhaya agejwe ngamakhosi awezanu vele ngawerhulumente ngoba le phakeji kankomo thina vele azange sayizwa ukuthi unkomo uthi ayiphuma wanika iphakeji enganani. Umgabe sizwile uthe lanxa etshaywe ngekhulu kodwa waba lenhlanhla wanikwa 10 million iphakeji esiyizwileyo enye sakwazi yahamba ngodlu ngaphandle. So besifuna sibili umdala agejwe, agejwe sibili, asikokuzila kuzile njalo siyomhlolo kuyakwaniseka. Umuntu uyagejwa nxa engangcwatshwanga kuhle uyafela kwelinye ilizwe nanxa singamathambo anjani uyagejwa vela asomhlolo. Umdala agejwe lathi siyamfuna ekhaya kabuye kithi labantu bakiwa lapho.
Livuke njani basakazi labalaleli uthokazi jikelele bakethi ntiphe mfaku wami umbono ifanazita yaboroni bengilo mbono engiwubona usungani usukhona lapha lakuwasapu phezulu lapha umbono wokubani singabantu besindebeli siqinisile ukuthi sikhathele ngezenzweni zabantu laba, sikhathele ngohulumende lo wezano owasihlamulela ngo-1963 wasijezisa wasifaka ubunzima obukhulu ukuze kufika la namhlanje likhuluma kuntwalisa wonke ezimalanane kwenzima ofake ezano PF. Yikho umgali onguye wabisa lobo bunzima qala usetshengisela ukuthi kaso hero, utshengisela ukuthi vele kasoqhawe ngempela vele engasoqhawe. Sifisa ukubani ngakuyangena engqondweni zabantwana bakankomo laba abathi baseli bephethe izaphu babonisane unkomo umafuyane bonke abantu besindebeleni basiphume eHeroes bagejwe baphume isale ize kumbe isale ilabantu bakhona ngale ngasesishoneni abantu besindebeleni baphume baye emagumeni abo omnikita omangena siyacela kubani sibili nqabe sizwa abantu abayizihloza abantu akuphakameni ke sitshengisele ukuthi siyangaphi sifunani sazondani kwini okwasihlukuluzayo abathwalwe kungangcono bayenkulumane lapho kulele khona amanyama qhawe ezipra khona siphumenini ebantwini labo ke sibatshengisele ukuthi abasenza khona babengayenzi izinyamazana babesenza abantu ngiyabonga ihlobo zami ngicela ngathi sibili ngangena ezihlizweni zabaningi
lapha eJohannesburg. Isifiso sami ukuthi ngayo uhulumeni kamnango wakho uyabambana lomnumzana Chamiso MDC ilizwe liqhubekele phambili kulokuthi abantu beqakathekise ubukhulu babo lamabandla abo kumele beqakathekise impilo yabantu ngaphandle kokuthi behlangane la mabandla amabili besebenze ndawonye akulanto ezalunga eZimbabwe. IZANU-PF ayila solution kodwa MDC solution ilayo.
Linjani mthakazi omuhle, hayi thina siyaphila noma nje izinhliziyo zicabanga emuva ekhaya ngendlela esihlupheka ngakhona shwa esiqedana iminyaka leminyaka sisemazweni abanikazi behlupho esazinikezwa ngabasibusayo. Hayi kunzima, impilo inzima shu.
Linjani Studio 7 labalaleli be-Studio 7? Hayi mina igama ngukabadela kancube lapha seJoburg, but ngokuzalwa mzalwa elupani lapha, but ngakhele ebhinga lapha esibila u-4. Mina kusenhlizweni yami lapha ngakusho ukuthi iZANU PF thathe izinto zikamgabe wonke ezingaphandle kwelizwe, imali leyo ithathe ifake into elokho ngisayisho namanje. Nabe bayithatha le mali le yonke ithengise lezindlu zonke, thathe konke nje bekuthengise benikeza abantu abahluphekayo eZimbabwe. Koze umgabe vele bezintshontshela imali for 37 years lezi elokhu ebusa ezithathela imali. So kungaba kuhle ukuthi ama-assets athe angathathelwa wonke angavusa i-economy than ukuba lokho belwisana bakhuphula izinto ukudla emashopu kuyakhuphuka, kutshula yonke into abo 300%. Wathi abantu bangikhona imali bengayiholi, plus le mali yangikhona ingekho elizweni. Babengathatha yonke i-property yonke kamgabe bezofaka elizweni, i-economy izovuka. Then umnangagwa akayeke uhamba esiya emazweni erobha abantu ngesikhava sakhe lezi esithi eZimbabwe yonke into i-right. Akulanto e-right, ama-sanctions lana afakelwa bona. So why bengafuna ukuthi bevume ukuthi baba wrong? Because kubulala thina manje. Bona ibaba wrong abavume ukuthi ama-sanctions lana bona bezethule bona, bengafuna ukuthi ekhutshwe ama-American kumbe ama-British.
Siyabonga ngabalaleli bethu labo ke kade besipha imbono yabo okusezinhlizweni zabo abasithumele zona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Imizamo yokususa uMongameli Donald Trump wele Melika esihlalweni kusetshenziswa umthetho we-impeachment iqhubekela phambili. Izolo wayengummeli wele Melika elizweni le-Ukraine umnumzana Kurt Volker uphe ubufakazi phambi kwedalele The House lapho athe igqweta likamongameli Trump umnumzana Rudy Giuliani wayephiwe imbiko yamanga iziphathamandla zakwele Ukraine ezacelwa nguTrump ukuthi zidinge okungangcolisa omunye wabafuna ukuncintisana laye kukhetho lomnyaka ozayo lokudinga umongameli umnumzana Joe Biden. UTrump ubikwa wamisa uncedo olwalumele luphiwe iUkraine andubana lidinge okungabhica udaka uBiden. UVolker ngowakuqala ukupha ubufakazi kudaba lolu olukhangelelwe ukuba labafakazi abaningi abazabuzisiswa ngamakomiti edalele ephalamende. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Raphael Mthombeni, saqala ukumbuza ukuthi ulubona njani udaba lukaTrump.
Mbona ngathi kuloko engathi kukhathezi ngathi kuyamgombolozela ukwedlula any other time, ngoba engibona ngathi sibili ngibona ngathi kubi sibili kulaphana engathi uvusana lo reporter lwana phambi kwabantu. Ambona ngathi hayi kungathi kakumhambeli kuhle sibili, kungathi kufuna ukumthandela siloku into kwakhona.
Ye, siyabona ukubana iziphathamandla zikahulumende wakhe ezigoqela owayengummeli wele Melika khona le e-Ukraine obesipha ubufakazi, ubona ungani abantu abanje bengapha ubufakazi kuza ngezelela yini kumbe kuza mgezisa izandla zake sisale sezimhlophe?
Kuye kuza kuya ngokuthi bakhulumani bona hofakazi. Kodwa ke mbona ngathi okwento konkona yena lo okuthiwa ngumpembe muntu lo whistleblower. Mbona ngathi wakhuluma izinto eziningi laphana ezigoqelayo ukuthi lanxa kuyikuthi abakuboni laba abanye engxenye bazagcina bekubona. Ngibona ngathi kuyathandela zibilo kwinto wakhona. Yikuthi nje nongumuntu olenhlanhla yokuphuma kuthandelwe. Kodwa-ke khathe singamboni kuhle sibili.
Ye, kodwa-ke siyabona ukubana yena uyala elokhu eqinisa ikhanda lalokhu nxa ekhuluma uyakhuluma ukuthi khonokhu engakukhulumayo ngiyakukhuluma, akuphinde futhi azakhulume lokuthi ele China kalicubungule uBiden. Engabe thembeni kanye?
Hayi, angithi vele nxa ibhiza vele sifa liyaraha. Mina mbona ngathi kuraha kuphela wendoda. Kodwa-ke nxa ngibona sibili hayi imchilo yakhona iyambopha sibili iyamthandela. Angingaze ngenye kungalahleka bona ababambi imchilo. Kodwa-ke yona imchilo ingathi iyamthandela sibili undoda. Ngambona ukuphuma kwakhe la. Ngoba kwinto kwakhe kukhanya ngathi kudala nokuka kuzange kube yinto okuthiwa khathesi khathesi. Bengilalele nje khathesi lapho omunye ecazisa lapha ngoloya lo uJuliana ukuthi wasuka nini, wahamba nini, waya khonale, waphenduka, wabuya lapha kuze fika khathesi. Yinto endala esuka khona lobo 2016-17.
Hello-ke ngumnumzana Raphael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, obexoxa le Studio 7 ecingweni esedolobheni leTexas.
UDC ukhule ethanda ukuhlabela endaweni ezijeneyo, njalo wayetshaya lamarimba ethanda lokugida. Ucule imidumo eminingi etshiyeneyo waze wathi eseseGoli wangena estudio lapho acindezele khona idlalathe lakhe elitsha elilomdumo wehlengeni.
Iye, sanibonani sanibonani, igama lami ngu-DC, reggae artist kodwa lokuzalwa ngu-DC Sibanda. Mina ngiwasenkayi eMchabi, ngakhulela eMzilikazi, ngafunda njalo eMzilikazi High School. Indaba yokuhlabelela ngafakwa yila majito kuthiwa iKG Mafia, we had a hit track okwakuthiwa uAsikwenzi. That kwaito track yaba famous kakhulu.
Abaculi abaningi beZimbabwe bakhala ngendleko zokucinezela imculo yabo yokuthi itholakale ezitolo. UDC kunjenje elakhe idlalathe alikatholakali ezitolo, kodwa laba bafuna umculo wakhe kuba kuhle ukuthi bathintane laye.
Iy'ngoma zona zikaphumi but umuntu ongifunayo ofuna ukuthi sixhumane angangithola ku-Facebook DC Sibanda, on Facebook DC Sibanda, and then on Twitter it's @1DC, and then ku-Instagram nakhona it's @1DC. Ungithola lapho ongifunayo. Then i-number zam is 078 573 9045, as if you are in South Africa. Thank you.
Dabuka omnyama bambile khona le phansi enkayi ucula esemzansi Afrika emshishi emsawawa eGoli. Yiwo phela umdumo wakhe ahlakaza ngawo umdumo wamakhosi.
Abantu bona bayamukela kahle nje just that nathi siyenza ukuthi i-appeal to the new generation and the old generation. Ama shows we do in South Africa, nokufika eSouth Africa Bonus Cafe ngithole sendaweni doing performances and nasezimi ngobulawayo also been to the Seychelles
the response is actually ayoniya jabulisa kakhulu.
For the night you can call me your babe. Give me your love. We don't want no other girl. We don't want no silly girls. I'm a hot girl.
Ngobunzima bempilo kweZimbabwe, abahlabeleli abaningi beZimbabwe abasacathulayo kwezomculo balubhelisa eMzansi ukuyazama ukugcinezela imculo yabo. Bengafika eGoli badinga imisebenzi ehlukeneyo yokuthi bathole imali yokubhadala ama-studio ukuthi bacinezele-ke izingoma zabo. UDC laye uziphandela eGoli. Igama lami ngu-Ezra Jesus Banda. Bye bye.
Get up, wise up, angel. You don't need no makeup. You great, you better the way you are. No matter what they say to you, they won't break up, neighbor. Ain't nobody compares to you. Ain't nobody smart like you. My African queen,
African queen.
African Queen ingoma ka DC Reggae. Yes, bongeke lo Ezra Jesus Banda osethulele udaba ingqoqo ke ayenze lo DC Reggae. Yes, ugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Uhulumende uthi akusiloqiniso ukuthi imali entsha izethulwa ngenyanga ezayo. Kodwa abazokwenzakala bathi kukhona ukuchaya amanzi. Imizamo yokususa umongameli weMelika uMnumzana Donald Trump esihlalweni ngomthetho we-impeachment iqhubekela phambili. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje, asidibaneni njalo ntambama ngo 7:30 kumbe ekuseni njalo ngomvulo ngo 6:30. Igama lami ngu Chris Gandhi.